sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland, International Re-Engagement Committee, ihlangene nomphathi intambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela zokuthi eZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abele ncwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqhakathekileyo waleli bandla lwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asilasizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena kabachiyanga behlanyele into zabo abazabuya sebezezilanda kusasa besibesigidi. Ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe umbono lemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolwethu lubonayo ukuthi abantuizizana ukuthi senzeni. Bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi, kukhanya ngazani thina ithi sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni, njalo likuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Thina kayisithi esibiza amapholisa, amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa sile lamabhemba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bezele besizizwile, so besikuvele sibamelile. Bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona. Thina sidinga inhlalakahle kaZulu ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezizandla, akulanda ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe. Kabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, basafuna ukuthi kukhulume ngakho. Senza ngazani zonke into zirayithi, so sihlela ukumela ilungelo likaZulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo sibe nasekhatshana. sesimelile nje ulesibili ukuthi ubaba upresident uChamisa azise uZulu abe kumumeki.
Alesabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imhlangano.
Hayi lokhu phela kuzele ayisento asonto esingazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engafanelisanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngenduku. Izani seyasebenzisa induku kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla le-MDC asisebenzisi induku. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingaphi lizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla le-MDC lalo akukho okuningi elikwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho okuningi esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame ilokhu isalisa. So nxa kunabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli bezilonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazaganyela ngamabhimba. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphelela abake basincika indlebe ukuthi banambuno bani abangancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba limpi ekuleli lizwe asoyimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC yithi esivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibashiye emva esilandela yimpi yethu sonke. Abantwana bangathethi indlela apha ngenzindlala njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli nxa sesiyathaba ukuthi nango abantu bethu ukuthi kulala sibakhanye sesokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla le-MDC sibone ukuthi sihambe phambili. Into esiyaqala ukuthi singabuthayo kathina, kodwa kumele sinikeshiwe ukuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengezigabaneele into yabantu abethu yakusasa.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, asenelisanga ke ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oyePolad e-International Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi ntambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare lapho kucujongelwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano we-Family of Nations njengamanye amazwe ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Phokeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo we-Studio 7. Uthi unkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye lomnumzana Moyo kulolu daba. Umnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye le-Pollard ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuninga lolu daba sixoxa lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. Umnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Sikhuluma nje kathesi mina ngisenzininga sikhuluma nje ngibophike nje ngiyakhulula ngoba okuzinkomo sokungani kuqinaqinile, kodwa-ke abantu labo bayazama abanye abakhwanisayo abangalalutho ke vele bazange bayezini kulo hlelo lolukhona okuthiwa i-trenti iyancedisa. Mina ngingaluboni lapha kulesi sigaba, angazi ukuthi ngincedisa njani, ngincedisa abanjani. Simasize abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ungigasopho lo.
Kodwa umumbu sunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Lithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokho elisini?
Ngabithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. But lapho engikhona kathesi ngisehlukaniswa ngomfula lokuthiwa ngumntu owethu. ngaphana ngale kuleshaka phakathi phakathi konapho nje ngeke yathiza phiza kwemali ngamani ayedelele kade sizwe kulamayezi kuphela kulazulu so ngabe ngithi ukuthi izinto zakho athina engakuthi ukuthi iyalimeka nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyela kungabunika nxa uhlanyela
ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla
yawu vele sizandi angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulekula nje wena ovele ungalaluli okwesithebo lokhu vele asakhulume ngakho ngoba vele nxa ungalamafutha wenza kudla khonokho kukhona sidla khonokho kukhona akulandaba mbe kulamafutha mbe kulamafutha kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele yakuvele ungalakho
baningi ini abatholayo ngoba kukhanya lalaba abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hhayi lina liyathola mbijani
ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke baze bakhiphe ukuthi linye lisebenzayo lingaze lahola okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje okuthi ukuthi ngenzakali ukuthi kuba khona kweminye abanye abantu ababeqayo kumbe bephambanisika ibhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi izinto zake ziphambaniseke
lowo ngumnumzana Ernest Malandri isakhamuzi semzimunye eGwanda North Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi nengi emaphandleni libhekane lendlala embi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela.
Akubizozwa emaplazini abalise leThimba Farm ethindeni ngofakazi kane leDeep Four esikhwini seGwanda lapho abantu abavele endaweni ezijeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo badubha sukuniswe ledubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma ayisificaminwembili lanhlanu 85 uthuke emzini wakhe esengezani esize emkhothini omacimbi eThimba Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu abakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana abaphela ngizihlalele ngilosisi wamoka
1926
mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa wachiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanisa ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele baza nginika lami imbasela bhadalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esine sakhamuzi esivele sengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa ngamajuma esithupha lasificaminwembili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamapulazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi ngubi siwile indlala esithwele senzile secina sithi singene emapulazini emapulazini basiqotsha basigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi so khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina sakwazi babe basithathela amacimbi basithathele konke so ukuthi siqonde ngaphi singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuku siyathenga besicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamajuma ezithupha lasificaminwembili. Uma uthi usele iminyaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo nyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Abekhona kwasuke sithi ukuma kwezulu laphana lasengana ayama kodwa ade vele khona mancane ngithize libuyile izulu kathesi avumbuluka sibili wona kamalanga akhanyayo. Hayi akusikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona la kwamacimbi lathi basiphathele impahla lathi sithenga amacimbi
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacimbi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi ibhakede elilodwa lamacimbi belithengiswa ngamarandi angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni abanye abagola amacimbi la ngendlela yokuziphilisa bavele eBedbridge ezishabane kanye lasemperengwa ukuvula kwezikolo sekutshaining labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo unkosikazi santa mabuya owestezi uthi njengabazali babhekane lo dubo lokubhadala indleko zesikolo
silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje asilamali ibhuku elilodwa i-counter book liyenza $38 lilodwa konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24 shuwa ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu khonapho ekhaya lokudla kwakhona akukho angiholi konapha ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi angikwathi ngiqalisele ngaphi nisiyangaphi
ngaphandle kwendingeko zesikolo abafundi babhekane lendlala elakho kudala ukuthi bengaye esikolo kodwa amantombazana wona abhekane lo dubo oluphindwe kabili kuthi unkosazana Pamela Ncube owesidezi
sikunzima lo nyaka abantwana bazahlala phansi i-school fees ziqansile amabhuku adurile ama-infomu ayadura thina vele ukuthi lo dubo oluningi ikakhulu indlala ami nginje ngikhuluma nginje ngilambile wathi uma womntwana ni uyahamba edleni futhi sikhulumele abantu njengabantu abangamankazana amaphethi phakethi eli-1 liyi-$20 bahambe bethini abantwana
umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe WODAS unkosikazi Juliet Nkiwani uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni
khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu
inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekanele indlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kumnyaka edlulileyo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
eseselithiya ezandleni zikachris gande we-Studio 7 okwesikhatshana
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini isizalane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane sixoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo.
Ya, ungasitshela mama ngendaba zenhlanganiso ezijiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani. Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba nje.
Hayi, kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi ngoba abantu bengafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyaze kunjani ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni
ye akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha
le into yeke yaduma kudala especially lapho abantu basafika ye babebantu bathengisana
kuyaba kungumona wani wono
asazi abantu abaningi abanye ngathiwa thi ngakhuluma ngamazimbabwenz bebasithi vele ukuthi uhlanganisa amazimbabwenz anye bakuthi ukuthi amazimbabwenz amazimbabwenz asithembani yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane ngoba abanye abantu ukuthembana la mazimbabwenz abakukwanisi ngoba Yebo, safika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi ah lo ngubani simbonile lapha kala maphepha abantu bese bethengisa.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangkhona. Kuyenzakala yini kumbe ucabangelana?
Kuyenzakala. Bathe ukuthi uthe abantu bethembeke. Abantu into lezi ziyenzakala abantu abaningi ababe babitshela kweminye kwezinhlangano. Abantu bakhuluma into engxenye abantu babetshayela imali eziningi. Then umuntu owabe elemali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu, bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabomakhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo ubhahile na?
Kulokhu vele into eyenzakalayo sibi, ngoba ngiyazo abanye babethengela izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Le into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethatha imfanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenzayo nilokhu uthumela imali uthumela imali. But ngapha abantu babengakwazi e-Britain lapho abantu basebenza nzima ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikunorthern England. Iyawufana ukuthi ukhudumeza indlu ngoba kuyaqanda abantu basebenza gadalala. Bethi zangithi ngincedise ekhaya kumbe ngithi ngizikhuphukise ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya but ungakwazi ukuthi ngale bakuhle imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, ngithemba liphilile. Ningalala nela, ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abafanele besifazane yibo kakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu. Bakubona ukuthi vela abanisi bangabafazi kunokhu lokuya ukwethisela abantu abathinga abafazi bayathisela amasinyane besabe njalo futhi kunokuthi ngabibe bagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siye emolini. Imabhasi akhwelile kakhulu, umbalisi ngeke aze akwanise ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini for amaziki amabili azima ehole. Ngapha kumele athenge ukudla, ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu, kokuqina sokuthi imuli eziningi zazibona sezipindlika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khona ngapha ezikolo zemaphandleni?
Babakala isikhathi sokubuya, kwezinye isikhathi ababuyi. Kodwa abantwana labantu abathwele nzima, abanye bathine vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba nenhloni yokuthetha iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba kalazi imfanelo zokusebenzi. Inhlanganiso lezana ziyabuya ziphinde zidonethe ka-1 bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokhomu 1 abalakho okubancedisayo ngoba khathesi intengo yamaphidi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kwelabafana?
Inani lamankazana lokho lisehla mbijana mbijana. Abanye babakuyekisa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle, basele imali zesikolo, bekune ngokuhlela izinto. Abanye abantu bagcine sebeyengeka yokuya kwenza yabona kulala abantu abakhorokoza yabama ligamena zwe bakona yini bayengele eceleni abantwana sisiyakwenza ngabe sesenasindise engaqedi lasesikolo
bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo
ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary nokhangela ezikoleni zesecondary akula bayingukuthi emekhaya ke bekungela kudla umntwana nalana uzabuye elambile tshoni elambile abuye lesesekhaya kunjalo nje abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikolo evele engadlanga lokufunda kwecela ngasaphumeke
manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo
ngokubonga ngoba umkhokheli we-finance Mthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-civil servants so lathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngoba kodwa ithemba seliphansi ukuthi bengasilungisela
manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima
kuyathina sokusila nzima ngoba phesesibona ukuthi kwezinye izikolo ezikolo kakhulu ezisemadorobheni abazalibo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons kodwa nasesikhala laba basebemaphandleni abala abazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani sizabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye basezele kukwani abala abazali bazobe kwanisa ukubhadala imali lezo zama-extra lessons ezibhadala ngama-u s bazayenza njani ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi yesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaxosha kodwa sikwazi ukuthi bahlezi ziyabafundisi ngoba bakhale bethi imali encane abanye balaziyenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sokoluhle Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxelaye esenyathi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Sake yomculo ka Master KG lo nonxebo esithi Jerusalem ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iCommittee yePolat e-International Re-Engagement ithi isizasebenzelana ndawonye nomphathintambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eleZimbabwe liba lobudlelwano obuhlela amanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.